Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 11 kuMpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Lokuqhubekela phambili kuhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Imali emaningi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi uyavela kuyiphi ibudget. There's a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba ele Morocco lizangena kwisigaba se-World Cup final. Sisalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana sozonke. Zonke. Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khonokho okutshoyo ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphandulwa aliqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba ngabe siyakhangela even eSouth Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la ihlupho olufana naye leli hlupho undaba lwamagesi lolu lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa-ke imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinesidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwayo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibile okunye okumangalisayo ayiso ziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebetshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe lendlela kakhulu yokunqabela ukuthi imali lezo zilandelewe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphenge uyibelelwa nje abantu bezenzela ukusihlela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqine ingasaphutshana izinto yakhona iqine futhi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo even into enzela into emgwaqo imali ziyafikela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelungiswe ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulisana nawo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo udaba lwemagesi lokhu elikhulunywa usokunyekeke kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegesi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa. Hatshi, lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho ilizwe lethu seliphele nzima ngokusela ugesi. Kuyatshengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akula lithabanga lento sokuphambanisile.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Mgwenya?
Iqiniso ukuthi leza uthiwa khona umnumzana owuqinga sivayo wayini nje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lekuthiya ilanga eGwanda akula nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithatha elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu. Hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singabanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uKenneth Shivayo obengaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakahulumende yokuthenga izindlu. Athi ibandla le-ZANU-PF lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamende inkulungwane ezingamathumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Athi amaqhubaqhuba emali iyanikwa abaphathintambo bakahulumende. Banikwa ngurhulumende ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kuchachaphulu omele inkulumane edale lephalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Esizwa uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract etshoyo ukuthi isikolezelo esivela asiyo mali yokuyajayiva kesi kwane kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iyenze kule zinto okumele uzithenge either i-land basically for housing. So kumele ngithenge i-stand. I-stand seyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele. Njalo uparliament anytime ingangiyona ibuyize ukuthi ngiprovesa iyabe ngisibeka ukuthi kwenze ikhona. So ngingabonakala ngingathengekanga leyo asset ngiyazimpitshe i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina yinje this is not the first one. Ikhona yezimoto nesayijuwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhothi besisuwa ukuthi zifisele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi bakuthiwa sinikoliyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale, abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ubuze izolo othando sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye, kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha?
Ye, izikwelede kuzakwenza ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani, kuzakwenzeka ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu babudube ukuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uphula nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izami zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthi hayi kakungena uNcube kumbe kungena umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uphula kungesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuze ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye. ACV uzathe phuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yona leyo ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye, lapha-ke uNcube akujoyo babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo akunjalo yini
bafethu? Iposition yethu ibusize ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingecollateral abenze kelokhu abangenza khona mina ngesikhathi selefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze amiselwe leyo mali. Ngoba ngizokhuluma i-tendo for holiday thina sizayibhadala njani njengoba sikhona i-$200 That is a valid point because I'm not born with the young rascals, and with the ceremonies of the people in a comfortable way. So, over a woman, I will just put us in the other way tomorrow, just as long as there is in Germany. So, I will end because I couldn't be to the Ivanjana, Munchen, the Guden Evangelion, the is Mali. As a man, is a big thing, only about Umut Ottoman. So you got to know what you have put up, but to name about the way about it in Tambo. You know about the title into the money, you and Mrs. Amelia, the vast trade and the children. Why should I end up having a non? Because I'm going to be in the first place, but in my own wire.
What
a children, people say commitment to it. You are now when the money is listed according to the contract. Women is listed in China, women is the change.
Nga kukutiba le mali enje opulu ilabanyi. Po itale li parlamenti sebe ya kulumanjani beti uminister onje ule mali ingaga okumela hivisele kukulumenti. Kaba po chwanga kuna pukuti sebe ina matisole mturini la.
Ye lapha bafakwe izayeke lapha babuduke izanu veli hlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona njalo ifocus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu bafi 500,000 kuthiwa i-opposition ithethe ama 40,000 isithengwe izanu izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imfila njalo ithi babophanise imfila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni sokugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kakusakhulumeke ibikwazi izanu khona ukuthi kuzakwenzakala ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge 40,000 then yona izanu isingathi justified ukuthi vele antibona ngomaluta vele nxabe 3500,000 sokungathi kuqondi so yikubothanisa imsila ukubothwa izayeki so kumele uZulu avule amehlo abakhuze ophulu labo kumele abakhuze kona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili
phosele ukugcina baba phulu.
Yeah, mina ngifuna ukusho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kutshengisa ukuthi i-CCC iyaphendula imibuzo lethiwa abantu i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi abapress conference uze nakuchathisa ukuthi kuhamba njani thina sihloko silayo unembeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala. Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi yavela laphi, yavela kuyiphi ibhajeti. There is a problem, kumele kubuzwe. Ngizabona ngebhajeti debate, imibuzo yaleyo minister wengekho kwisho ukuthi kukhona nokudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo, ama 500,000 so forth, kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu inalo eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngayo. So ngizabona ukuthi asilazo kwizayeli ngoba sizababuza ethi imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate so angeke kube yinto esivanayo ukuthi sibuze imibuzo kodwa le imali engaziwayo ukuthi iyavela ngapi izamele baphendule ukuthi iyavela ngapi.
Lapha lizwe umnumzana ngocacaphulu ilunga ledala lephalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okulihlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7. Sangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika ngele-Melika uqala ngolwesibili e-Washington DC. Ukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana lezomnotho lokudlelana nele-Melika. EleZimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele-Ukraine iKyiv selibhidlize izititshi eziningi zomlilo kagesi. So isikhathi sezamasiko.
Ukhulumo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mathe siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabikelela Mthembo nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko?
Kubaluleke kakhulu ngananzelela amasiko akithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku-social media. Masovuselela ku social media kusuka ke kube yintale kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu kodwa singabuyela muva kunabantu abasemakhaya lufani binga kubonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko loba ngongabatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwakuhlabalalela khona ungathi ubuthakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthi awukusesandlwana imlando abahlala beyenza every year so lathi singabantu bakwamthakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela sayibona emhlahlandlela sivuthiwe kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sepupu esibaluleke kakhulu yizinyanga zokunyamalela kwenkosi kwebhengu lofanele ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana
siyakuzwa Gubalanda sibili kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokhu
yintsha thina yizinduna kanti induna umsebenzi wazo ngowani umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto umsebenzi wazo yiwona lowo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo ezigodini zazo na le intala leyi esemakhaya eyiyo ingabamba lokhuyana kuzalunga konke because manje ngananzelela thina esisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizigadaza kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokhuyana so ngathi azisawazi umsebenzi wazo so yiko kubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele zizifuqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe igadaki ivuselelwe kungabi yimhlahlandlela kuphela
ye lo-ke ngubaba uNkululeko Gubalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa
Gubalanda
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlange namhlanje ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe namhlanje ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga namhlanje sikhangele izaga esahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje impendulo ethambileyo iyabuyisa ufutheka kepha izwi elilukhuni livusa ulaka siphinde njalo impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka kepha izwi elilukhuni livusa ulaka kangazi ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi akele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungaza ke utsho ukuthi umuntu lo unje lokuthi ucabangane nxa ezielaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni kodwa ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu yawucabanga uke wacabangene kakhulumi khonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali, ngoba umzali yena ngokwakhe bongashiyelo ahlala la egumeni kuphela, kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bebengabazali bakhe. Akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje okwalezi nsuku ngathi sekungokunye nje, ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Kabasakwazi ukuthi baziphile ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana abathandekayo. Sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo, uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho ke uSolomon wakunanzelela khona lokho, ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona, phela impilo yikukhuluma, ukukhuluma impilo. Kodwa besesithi ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingaba yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane, omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo, abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka, kodwa ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulabo abakhulumisana. Unkulunkulu asizeke, asikhulekele. Unkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo, singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, kithi ninganani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho.
Njengamanje ngiseSt Joseph Mission la esigodini saseKhezi kuze nje nomfula uSmuke.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi, ngekuhlukaniseke kancane nje ePlumtree yaseKhezi kulapho ngidabuka khona khona la kwela semathojeni.
Ye, wena ungumunye wabasakhulayo, akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi, kodwa nokho siyaphila. Singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Yes, ngathi lihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi uqine khona mhlambe ekulimeni, noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo, ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibilwa ngaphindi yenze la ekhaya. Siyalima mhlambe masivulile ke leso sivulinyana esincane, bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni, okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu, ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile, siyalima phansi kuhle, siqine kakhulu futhi ekufuyeni. Ngempela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyeni, siyafuya impela, bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke lile nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo, sokume njani khona?
Isimo sobusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba, sihlupha kakhulu isimo sobusela ngempela, amasela afike qathatha amasela hayi nokuthi abasantshonti bayayithatha imfuyo yethu, le nto esibhekane nayo kakhulu. Kodwa-ke ngingakusho kugcwala umntwana ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu abaphathi bey'ndawo, singathi nje uhulumeni wendawo, uhulumeni wasemakhaya, sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni, singaba nobaba uBhango, ubaba uChisi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelokuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezancikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthelethu Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawa lilalo ithuba lokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangela is semi final. It's a 50-50 chance. Kangela the first semi final Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelane. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing. From transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco has a better chance to reach the final, and perhaps maybe lift it. But someone would say, which seems to be more enthusiastic. You know? So I'm vouching for Morocco Croatia final, and perhaps luckily for us, Morocco might.
Umdlali wenguqu uphindani Ngwenya uthi uphangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they went through and they survived endaweni ezikhushayo. France ngiyayibona sibili, angiyiboneli impact yayizulu, but hayi game lani ibi-bias u-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo ambone nganalo. I think okunye kuzenzo inesha because kulo mntu omele ayiwine vele iWorld Cup angulionel Messi vele umele retire la iWorld Cup.
Omunye njalo umqeqeshi wabasakhulayo u-Anele Nyadi uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenge elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco they went back but trace ama footsteps are what from a developmental side they are doing something over there. Women's football they are doing something there. Kadesi they have a target for 2020-2024, which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So, which means which, the moment we still have what you call the progression. And with those FCWs, we can retrace. So, I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as well as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus for the sport as a whole. Because it is what we need. Zimbabwe qualifiers. Chiefs have more chances that we can qualify given which is simply one slot pure for Africa. So I think in a nutshell what I'm saying is we need to have a blueprint as a nation. So I have a blueprint leyo siyilandele.
Imidlalo yesigaba semi-final iyaqala ngolwesibili mhlazili 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona le-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizancikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba se-semi-final azadibana ku-final ngensonto mhlazili 12. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kwebe uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo lugubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi nesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eleMorocco lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli@studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Ulibalisa ngenjabulo uMthembu Sithembayo Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.